zema livele mthetho wazo hambelana lethemba elisema lezingathi ngesikhiwa i-confidence. Nxa kuthiwa khona kuza kuba le mali entsha, kuyakuthi abantu abavele ngoba umsika lo omnyama lo ngowabantu abalutshwane, ayiso abantu abaningi. So abantu bakhona bengabe sebecabanga ukuthi ingxenye kungaba le mali elutshwana esemsikeni, kumbe nxa kungena imali ama-denominations amakhudlwana kuza kwenza ukuthi baqhale imali elutshwane iyi-cash ukwenza ukuthi babe bephumelela ukuthenga imali yangaphandle eningi. Singathi khona vele azibambeki ngoba into ezihambela le mali umthetho wazo, singathi khona ngama-emotion kumbe i-lack of kumbe i-confidence, kuya ngokuthi mzwana lokhu kuyaze kume kanjani.
Manje kuyini esingakukhangelela? Imali le singabona nje isiba khona ibhodabhoda isetshenziswa ngumuntu wonke, kumbe kungaba lezingxaki ezithile njengaleyani yakuqala?
Kusho ukuthi ibhanki elikhulu i-Reserve Bank laphana bekhupha ama-dollar ucalelana amabhondi lama-$5 singathi ama-$5 akhanya sigcwele aphuma vele emabhenki imali yakhona ingakabi official. So ngibona ngathi mina i-Financial Intelligence Unit baqonda ukuthi babone ukuthi nxa bengaze bekhiphe imali benikeza amabhenki imali entsha ama-series na kungathiwa khona siphumile emsikeni omnyama, bazazama ukuthi badingisise ukwazi ukuthi kanti imali yakhona iphume kanjani. Kutho ukuthi laba abathengisa imali emsikeni ngolwesithathu bayabele ukuthi bebambe imali yabo bekhangelele ukuthi engxenye benganikwa imvumo, kodwa angiboni ukuthi bazaphumelela ngoba ibhanki enkulu vele ikhathisa amehlo vele semabomu bakhangele khona ukuthi ibhenki lona elizakhipha imali liyifake emsikeni yeliphi. So kunokwethuka ukuthi
imali le isikhona ikusasa ke injani?
Ukuphithwa kwemali entsha kungela kulungisa kwempahla okuphezulu, ikungela production, kwenza ukuthi imali ibhodi iyiningi izinto ezilungiswa ngezilutshwane. Intengo yemali izakwehla, kuzakuba le-inflation, ngoba yazi ukuthi siyazi ukuthi khathesi i-$2 kayisathengi lutho, i-$5 kayisathengi lutho, i-$10 ngokwayo vele kayisathengi lutho. Loba bengathi belethe i-$20 isinkwa kaso ziphumelele ukuthenga, elakusasa limi kabi ngoba imali isa idindwe ngesikhathi se-COVID. Wawuvikele ukuhlupha ukuthi ama-factory alungise izinto, khathesi sokunzima ngoba vele i-COVID ngokwayo yenza ukuthi vele impahla zibe zilutshwane ezilungiswayo. Kuza kuba le inflation engazange ibonakale, sesiyibuyele musiwe ku-2007 no-2008.